kuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment mboni ngani ngikomentile even kwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa lwana ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe mina ngalihlala ebhentini they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna I think even eZimbabwe kunjalo no money no service it's only that iqiniso lona libuhlungu but honestly speaking umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso we are Mnangagwa's responsibility
so manje akuzwisi ubuhlungu lokho
ubuhlungu ba kuyazwisa but liqiniso njalo
ye ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyelatshwa eZimbabwe khona ngale yikho phela
babadube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona especially when it comes to budgets umama lwana umzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani kule I've heard abantu abaningi vele abokuthi umuntu wakhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha lakho sebafaka ama-policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi-foreigner ubelethela ku-government 3,000 okumele uyikhuphe so uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazanithethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona we forget about solving our own problems sicina sesi-exhausta ubuntu bendawo yona leyo that is a fact
so vele abantu kumele bezilungisele kwabo yikho kutsho lapha mapela
abantu kumele bezilungisele kwabo babadube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country nge-independence kusadeki la so it's sad ngoba even our leaders they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula they fly to South Africa and next thing that we go to South Africa kambe iyabi nganani shuwa yona iSouth Africa yangkhona wese umuntu lwana ngumuntu o-operate anti uzile ukuthi ukhulume wathini laye umuntu kugcina sekusiba too much iqiniso lihle kugcina sekusiba too much ngoba we don't focus on fixing our own things but we become too comfortable ngama situations aza abe zama ukuthi sincede ngaleso sincediseke ngaleso sikhathi yeah starting from our leader